si bonge ijahelidala ujonga kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesingisi lijona njani mthwakazomuhle siyalamukela emsakazweni westudio 7 ngolwesine mhlaka 31 ngombimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Osekukhona lapha ukuthi abalabantu abagulayo, abalezihlobo ezigulayo, asazini ukuthi sesimele silungisele imali zenyarazo lezakudabs, ngoba laba abantu bazakufa.
Isibhedlela seHarare Central sivala ingxenye yaso silandela esempilo kobulawayo ngenxa yokusilela kwabodokotela abakhalale umsebenzi.
Constitution sinayo eZimbabwe inhle, but abafuna ukuyinterpreta because yona vele ngokwayo ayithathi amaside, yenza kahle. Okwamanje bayayesaba sebebashaya ngama-presidential powers. Into kumele siyenze, we must override yama-presidential powers.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule South Africa zichayela umthethwandaba wakulelo lizwe ihlombe ngesinqumo sokuhlawulisa umongameli Jacob Zuma imali ayisebenzisa ukwakha umuzi wakhe wenkandla, zisithi sokusele eZimbabwe ukuthi kuthathwe isinqumo esifanayo. Umqeqeshi weqembu le-Highlanders u-Errol Agbay uthi iqembu lakhe selilungele ukuqala kwesizini lonyaka kumidlalo ye-Premier Soccer League kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isibhedlela seHarare Central City kuqala kusasa asisoze samukele izigulane ezelatshwa zivela ngkhaya ngoba sibhekane lokusilela kwabodokotela. Isibhedlela lesi silandela esempilo kobulawayo sona esithethe inyathelo linye ngeviki edluleyo. Udubo yikusilela kwabodokotela ngemva kokuhluleka kukahulumende ukuvumelana labo dokotela abasanda qeda izifundo phezu kweholo labo lokunye. Ngakwelinye icele uhulumende namhla wephule isithembiso sakhe sokubhadala abongi labo dokotela amabhonasi abo anyakenye. Uhulumende obethembise ukuthi uzabahlawula namuhla, kodwa umkhokheli wogatsha lwe-Health Service Board umnumzana Uxolo, kodwa umkhokheli wogatsha lwe-Health Service Board wethule umbiko esithi abakayitholi limali, ngakho kabenelisi ukuhlawula amabhonasi la. Siqhume ilunga ledale lephalamende njalo engowe-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo, yena othi ukuvalwa kwesibhedlela sempilo leHarare Central kufaka impilo yesigulane engozini enkulu.
Kuyadanisa ukuthi namhlanje minyaka mingaki sikhala ngokuthi izibhedlela zethu kaziselaphi sezibulala abantu. Nampa abantu abethu sebefundile, sebegraduate, sekumele babe ngodokotela, sebebanjwa njengezichaka, kumele benze okufuna uhulumende atsho kufunekwa ngodokotela. Kuyadanisa ngoba nxa sisithi junior doctors sikhuluma ontanga, abanye basanda ukwenda, abanye sebesiya kwenda, balungiselela ukwenda. Sonke siyazi uma silungiselela ukuyenda sesiya kwenda kuzaba nabantwana abazazalwa khonapho. Nxa uhulumende wezanu ungahloniphi ilungelo labomama, athi yena odokotela abangomama abazithweleyo ngabalalungelo, ikungahloniphi ilungelo lezisebenzi eziphathisa izizalwane zaseZimbabwe eziyizwe ezibuswa yizanu.
Ukuvalwa kogatsha lwempilo leHarare Central Hospital lokho ungathi kuphazamisa njani ezempilakahle?
sekukhona lapha ukuthi abalabantu abagulayo abalesihlobo ezigulayo asazini ukuthi sesimene silungisele imali zenyarazo leza kodabs ngoba laba bantu bazakufa ngoba ukuthi sibasuse emakhaya sibase ezibhedlela kuthi ukuthi vele thina sesehlulekile sesiyadinga ingcitshi ezingaphathisa izihlobo zethu ezivuthelayo ukuthi ziphole so lapho okukhona ukuthi abantu abagulayo bonke somele bafe
uhulumende njalo ube thembisile ukuthi uzabhadala amabhonasi abongi labodokotela lamhlanje kodwa wehlulekile njalo uthi kalayo imali uthi ngalolu daba
ngababisi 15 billion yechiyatswa I 15 billion enalana ngavele kadingela billion yokubhadala amabhonasi yesebenzi yezempila kahle kaba bise I 15 billion bayamazo mathatha we 15 billion kaba mthatha mathatha sinike imali yethu nxa ngemali ngelamali ka telejele ngobuhulumende lo ule mali udubo lukhona bayantshontsha imali emeli phathise uZulu
uNkosazana Thabita Khumalo ngomeli wedalela eParliament njalo lilunga le MDCT Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sizijayele umthethwandaba wesisekelo sombuso kulelo lizwe. Ihlombe ngesinqumo sawo sokubamba ngamandla uMongameli Jacob Zuma ukuthi ahlawule enye imali kuzigidi zamadola ezasetshenziswa ukuthuthukisa umuzi wakhe eNkandla. Izizalwane zeZimbabwe lezi zithi sokuyisikhathi sokuthi iZimbabwe layo ihlawulise inkokheli yombusazwe esebenzisa imali kaZulu is notisa kanye lesihlobo zayo. UBenedict Nhlapo usibhalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Esethulisa inqumo kulolu daba emthethwandaba wesekelo sombuso eJohannesburg lamhlanje. Umahlulo omkhulu kwele South Africa uChief Justice Mogoeng Mogoeng uthole uMongameli Zuma elecala lokudelela iofisi yomvikelo womphakathi. uMogoeng uthe uMongameli Zuma watshaya indiva wehluleka ukulandela isinqumo seofisi yomphakathi esathi kahlawule enye imali yomphakathi esetshenziswa emzini wakhe eNkandla. Lo mthethwandaba ubuye wanquma njalo ukuthi iParliamente layo yephula umthetho ngokwethula isinqumo sokuthi uMongameli Zuma akufanelanga ayibhadale le mali. AbeZimbabwe laba bathi isinqumo lesi sikhombisa ukuthi kwele South Africa akekho ophezu komthetho kanti njalo omehluli benza umsebenzi wabo bengesabi muntu. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Melissa Dube uthi lesi sifundo esikhulu esidingeka sifundwe eZimbabwe lapho athi abezombusazwe bazitika santando ngemali yomphakathi.
Ngabe nathi silandele umthetho njalo bekuzaba kukuhle ngoba ngabe ne-economy yethu ngaba yikhodali ngendlela eyiyo yona khona manje. Siyi-majority siyafisa ukuthi ngabe kwenzeka ukwenzela ukuthi nathi sithole that democracy yokusiyakhona ukuqhasha nokuxosha upresident sibe nawo lawo mandla.
Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Samuel Nyoni uthi lesi sinqumo simthelela inhloni njengesizalwane seZimbabwe njengoba kwelakhe ilizwe isisekelo sombuso sidelelwa kokuthi lalesi sitsha lokhu singakasetshenziswa ngokugcweleyo ngoba kulabanye abaphezu komthetho abangasithandiyo.
Constitution sinayo eZimbabwe inhle but abafuna ukuyinterpreta cause yona vele ngokwayo ayithathi amaside yenza kahle. Okwamanje bayayesaba sebe bashaya ngama-presidential powers. Into kumele siyenze we must override ama-presidential powers. Even ambone constitution enja ama-powers nawo umgaba wamnikeza wonto akhona.
Intatheli eZimbabwe uNdumiso Mlilo uthi lisasekhona ithuba lokuthi uZulu weZimbabwe laye angahlolisisa abezombusazwe abantshontsha imali yomphakathi labo basiwe emthethwandaba ukuze bahlawule.
Isinqumo esiphume kumthethwandaba weSouth Africa lesi sitshengisa ukuthi inhlanganiso esizimele zodwa esifana labo Lawyers for Human Rights lezinye ezilele ulungelo loluntu zingamangalela abaningi abahulumeni kungabe yilabo abadla imali yesizwe ukubana bayibhadale.
Kodwa uNdumiso uthi ukuze lokhu kwenzakale kuzadingeka abehluli eZimbabwe baqhube umsebenzi wabo ngokungesabi njalo benganaki ukuthi ngubani otheswa icala. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Uhlelo lwezemaphandleni namhla sikombimba ePlumtree lapho izakhamizi eziningi ezijaye khona inala lanxa nje ilizwe libhekane lendlala embi. Izakhamizi lezi zibe lomthimba wokuthakazelela isivuno sazo izolo njalo zithi izulu libe linengi endaweni yazo ngoba zilandele isiko lendulo zayacela izulu komanyangwa. Ngilesakhamuzi njalo engomhlabeleli odumileyo umnumzana Moki Ncube. Ngiyakwamukela kuhlelo Ncube.
Akakhulu inkomo ngiyabingelela bonke amahlabezulu.
Yina bantu libusisiwe lonyaka ngenala lanxa inengi lisendlaleni.
Kombimba ngapha izulu lasezela imhlolo lana lakhiyohinge laba labo bhambazi labo madlambuzi labo ndolwane makhulela lana nje khona laphana ikhokhe kwaba le committee ihambe ikhangela amasimu iward 10 yonke yakhangela yaze yaphuma ke labantu abayi-18 sophakathi kwabantu abayi-18 kwaba nabantu ke abawinayo abathatha i-1 umama walima ngetrekisa kwazoba lo mama olime ngegatshobho obelimithetha sase sithi hayi kungeno sizame ke kuyenza isidili ngayenza ama-certificate kwaba ne-committee wadi committee. So hayi umama okuthiwa ngumandebele hayi usitshayile okhona laphana kombimba hhayi utshayile sibile umumbu kakhulu. So yikho kade sikwenza lalo egatshobho la usitshaye ngethweta lamazambane.
Ngezinye indlela babancube indlala lizwela kwabanye.
Utshaye inala kakhulu ilawuthi. So sitshayile sibiza into yokudlala. So lo mama akade sendlela kuye hayi uyibhozo sibili hayi engasa lase-GNB.
Wena kuyini okutshayileyo kakhulu?
Angibomumbisikile kakhulu namazambani yena ke ungitshaye ngokuthi phela umuntu olima ngetrekita uyazi uhle lime okuyinto kwakhona kuhle kulingane one time hayi kodwa lami ngiwatshayile sibili lamakhabe lento zakhona kunzima.
Amakhabe liphakathi kwawo sikhuluma nje.
Siphosana ngawo kunzima ondumba lawa ngikhulumi sesikhala nje ukuthi sithandaze ukuthi indlovu zingabuyile. O-MP ubekhona sabakhuthaza ukuthi mase sikhala ngendlovu besincedise kakhulu.
Ukhangelela ukuthi nxa suvunile kukhona ozasala lakho yini okunye mhlawumbe ungathengisa kumbe ngokwemuli kuphela?
Ya bafuna sibili indlala ebathwalise nzima mbona ngathi bangamana bebuye sibili bezohlola khonapho kubojuni mayjuni hhayi siyathengisa sizabanceda sibili izigaba ezomndovu ungalimazanga hhayi izigaba sizazama ukuzisapota kulinyiwa kudlalwanga mpinamili sike saphazamisa nje zinkomo zabozinge zakhulumisana labo hhayi bagcina bezibamba.
Ukhuluma ngendlovu siyazi zivame ukuhlasela zihluphe kakhulu emasimini khona ngapho akhona yini amanyathelo eliwathathayo kwenqabela lolu dubo?
Ye kodwa ke mancane hayi kodwa ke kuyazameka ngoba o-MP esilaye indazi hhayi kulunyaka odlileyo besithi masimcontacta azame ukukucontacta labo e-National Park mpela bezame ukuzosivikela singazi lonyaka ngoba yindawo encane yokuthi sizasurvive na kodwa ke hhayi singakhuluma labo no-council sibacebisa ngenxa yokuthi indlala ikhona mbona ngathi bazaba nencwedo kakhulu njengoba babonile bonke lo-MP bekhona angazama ukukhuthaza abantu bonke nje abakithi khona lapha eZimbabwe ukuthi bakithi asizameni ukuqina ekulimeni ngoba manje ngiyananzelela kakhulu sesilahla lamasiko ngoba kakhulu into kamili thina usibona sinje kombimba khonapha sawalandela sibili amasiko saya khonale lapho kucelwa khona izulu. So ngikhuthaza bonke abendawo zonke ukuthi amasiko kalandelwe njalo silime singathembeli kuhulumende. Abanye sebethembe khona ukuthi umuntu uzabethi hhayi mina ngumnyanga yangathi sejwayele ukuphiwa nakhona abakompimba salima abanye abalimanga ngoba sebejwayele ukuphiwa ukuhonelwa njengenkukhu ntukamile.
Uyatsho ukuthi lahamba lenza okwamasiko layacela izulu laya ngaphi komanyangwa kumbe njelele?
Saya sibili komanyangwa hhayi izibusiso zabuya sibili la lakhonapha siyathemba labangathembiwe kwagcina bethemba sibili ukuthi hhayi amasiko ayasebenza.
Hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo Ncube libazame phela abalambayo.
Ha akakhulu isibili ngamemezweni ukuthi hayi abalambayo bazame labo umedisi bazame ukubahlephumela sibili besincedisele kuzimba nendlovu kodwa-ke kuyaba kufuneka okuncane ngoba ngeke sibanike mahhala kodwa-ke angeke sibanike sizabancedisa ukuze unkulunkulu asithethelele njengoba wayasinikile nje namazi ndoda ngikhuluma amadamu ethu khona kokuncane kugcwele sibili phambi
siyabonga babancobe
hayi siyabonga sibili libingelele bonke khona ngapho omama bonke khona ngapho labogisi bonke bonke
belilalele uhlelo lwezemaphandleni ngikombimba ePlumtree ngixoxa lesakhamuzi umnumzana Mokincube asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo kulandela ukusilela komumbu elizweni abafuyi bengulube sebekhuthazwe ukudingela izifuyo zabo okunye ukudla okungaso mumbu kubika uMark Peter Ntambe
inkuthazo le yenziwe emhlanganeni wabafuyi bengulube eHarare namhlanje inhlanganiso ePig Industry Board umsekeli kamqondisi walinhlanganiso unkosikazi Erica Takendesa utshelele umsakazi emhlanganeni lo ukuba sikhuluma kanje ilizwe lokusilela komumbu olesindo samathani ayisigidi esisodwa ukuthi umsebenzi wokufuya ingulube udinga amathani angamachumi amahlanu kusiya kumachumi amahlanu lanhlanu enkulungwane 50 to 55,000 tons ukuze uchutshe kakuhle ethi Gaboni nani lengulube elifuwayo kuleli lizwe lisengezele lalo nyaka.
This year I don't expect any rise in commercial farming because of the
Lo nyaka asikhangeleli ukungezelela kokufuya kwengulube kakhulu ngoba kuludubo lokudla ngoba ukudla kudata ngathi 80% yendloke yonke yokufuya izingulube injalo ingulube zincintisana labantu ngoba zifuna umumbu la umumbu njalo odliwa ngabantu
umnumzana Dimaya Tarubinga ofuya iwatchi eseMondoro uthi udubalalo yikudula kokudla kwezifuyo zakhe okutholakala esitolo ngasikhathi sinye engakhangaleli ukuthola lutho kusivuno sakhe somumbu lonyaka ngoba izulu liphuze ukufika inhlanyelo yakhe yaphazamiseka uTarubinga uthi njalo imithi yokwelapha ingulube ayisathengeki kalula esitolo kugcina kusehlisa inzuzo yakhe unkosikazi Takendesa uthi abalimi kumele belandele indlela ezithile ezingaphathisa kuhlanganisela ukuthengisa ingulube zabo besalele ezintutshwana lokwehlisa inani lokudla abazinikeza khona bephinde bedinge indlela zokuzilungiselela ukudla okujeneyo kwengulube
You might again formulate some sort of survival diets whereby you
ungaba lako uhlanganisa ukudla kwengulube zakho singathi le brand singathi 10% ingaba ibrand ngoba la ibrand itholakala kalula ubuye ingani itholakala ngentengo ephansi kodwa ulako ukusebenzisa njalo izilimo ezivana lophoko le red swazi njengokudla kwengulube zakho ngoba lako kusaka izifuyo zakho
Umnumzana zakhe umgono ofuya ingulube esemaswingo njalo engumlimi uthi ukusilela kokudla kubangele inkinga zokuqhamuka kwezifo zezifuyo kwamehlisela isindo sengulube zakhe.
Ku-Live Talk lamhlanje siqhubeka sihlaziya amazwi kaMongameli Mgabe awukuthi engasuka esihlalweni uZulu uzahlaba umkhosi. Sizezwa ukuthi abesifazana bathini ngalawa mazwi. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwi ngamafithane. Kufe abantu abayisithupha ngemva kokuba ilwa licatsha lenhlanganiso ye-Al-Shabaab lidubule ibhomba eSomalia. Owake waba ngumongameli kwele Zambia umnumzana Guy Scott uthi uzasekela okhokhela ibandla eliphikisayo umnumzana kainde hichilema kuke toluza kwenziwa ngonqabakazi. Lei Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Amazwi kaMongameli Mugabe awukuthi abantu beZimbabwe basuthisekile kakhulu ngombuso wakhe njalo kabafuni asuke esihlalweni asedale inkulumo uzulu esithi kawasiloqiniso. Ebuzwa zintatheli zindaba ngolwesibili eseJapan ukuthi uzachiya nini isikhundla, uMugabe uthe kalaso isizathu sokwenza lokhu ngoba emthakazelela uzulu. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele lunga ledale leCentral Committee yeZANU-PF umnumzana Joseph Chuma endawonye lesiphathamandla sebandla leZaphu umnumzana Strike Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Noma imithinzi esindawo iminyaka yempilo abethiya izinto eziningi ezingalinganga ezingekho ezingaqondiswanga. Okokuqala umthetho esisebenza ngayo nakusiya kumalimithinzi imithiya lelo. Okwesibili izimango lokuthiwa commission eyiyo ekhangela amalimithi. Okwesithathu ukuthi bekunokwethuthelwa kwabantu abavotayo iminyaka yempilo. Okwesine ezindaweni eziningi abantu abanye bayehluleka ukuthi bakhange ukuthi basapota ngaphandle kwenkonzo elibike elibusayo ngoba saxhuma layinini lapho kuthiwa khona abantu ibizi. Njalo abanye bayahluleka lokuzizwa imhlabathi ukuthi imhlabathi le walilwa yizani. Kuleyo izinto ezincane ezinkuhlanganisa zitshengisa ukuthi labo abakhethayo kwesinye isikhathi babezele kungasibo abantu abaningi umuntu wonke ngoba abantu abaningi babeyenziswa ngelungelo lokutshengisa ukuthi bakuthanda abantu bakhetha bona. Kanti ngo-2008 kwabasokwalo ukuthi kawinyanga kanti kwabanto ukuthi yowudlwangudlwangu abantu bathaya ucwaneleko azibaphuma futhi kusekendanzi yama-elekthi akufanelanga ukuthi azomprezi kumele ayeni kuqhethe omunye phakathi laphakathi mhlawumbe abantu bayamfuna babuye bamtele ngenza kwetheni yalowo omunye ayesengenisa.
Mnumzana Chuma uyavumelana laye na umnumzana Mkandla?
Umkandla ukhulumeli kakhulu kodwa isikumthula sendaba lapha ngumbono okhulumongameli angiwuzwanga mina kodwa nxa lutho lisho njalo mina kibi ukuthi uqinisile ngenxa yokuthi xa ukhangele lapho wena kithi ukuthi wona uthi abantu bakuthanda xa ungumntu ombangazwe ubonakala ngokuvotelwa. Ngakho ubaba uMugabe since 1980 ebelokhu ehlala evotelwa lungalakelepati lizamntu livotelwa bekubuya futhi abantu abavela ngaphandle abazokhangela ukubana into zimizihamba kuhle na nako nxa bephuma bephuma bekhipha amareporta futhi hhayi okuzimabo kuhambe kuhle azisolanga lutho lapha ngapha kwakwaba nokutshana nani lani kodwa mina ngiyakhumbula ekhethelelo elidlulele icina luka-2013 lidlule kuhle akuzangangu akutshananga abantu bazivetelize ukuthanda kwabo babuyisela kwabomgaba phakathi ngakuke emkhathesi emgaba abantu bayazithanda and nani ngomthandi ukhanya ngani ngamavoti so konkathi ivule imizikhulekela ilizwi lake liqhilise elipheleleyo ukuthandwa ngabantu basezimbabwe abantu bezimbabwe nxabe ngokuthanda bakuthinisa ngokunjani ngokungakuvoteli so kwankathesi nguye ovoteleyo ngakube ngiyilungameli esilayo akusuze kuthinte lokho kuzokufikela imithetho eluka-2018 kodwa kwankathesi hhayi ngikhulu kuqinisa ukuthi kuli baba kaphosisanga abantu bamthethile
Mnumzana Mkandla nantu daba uyakhuluma lapho ubaba uChuma uthi yena babuya abavela kwamanye amazwe bathi hayi ukhetho lolu belulungile njalo unqobile uMongameli Mugabe uthini wena
2013 indawo ngisokusemuva nje angikufuna ukwenza khangela ngitshele kade sokuthi amanye amazwe athina we-African Union nentsoni labo lamanye ama-independent but I think lokho yikukhuluma kuphela ngoba nxa umuntu abanye bekhangela besiphonga ukukhangela abakhangeli into ezinjenge-voters roll for example. So for example thina ngezibuzapho uDr Darengo wathatha amaphepha wawasa ekhodi ukutshengisela ukuthi i-voters roll ilamabizo abantu asebafayo kodwa abavotayo ila abantu futhi abavota kaningi ningi
kukhanya ukuthi izwe linye kodwa lifikile kuma-constituencies amaningi, izinto ezinye ziyafanana, kukhanya ukuthi kule duplication yesikhiwa yamabizo abantu. So ziningi izinto ezazingalukwanga nge-voters roll. So nxa usithi wena hhayi konke
lo ngumnumzana Strike Mkandla obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Chuma ilunga le ZANU-PF Central Committee. Sikudaba olufanayo ukuze sizwe imbono yabesifazana ngamazwi kaMongameli Mgabe usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo Senator Tholakele Mahlangu Khumalo olwela ilungelo labomama njalo ikubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube.
Shuma nga umkhangeli wena uMgabe ikumhlukuluza umuntu omdala lokha kanasikhathi sokuphumula kusasungaphi yena ongaphumuliyo ngonjani umuntu wonke efuneka aphumule. Nibangatsho abathu abangabe bakhona bathi kaqhubeke enjalo. Mina ngazi ukuthi omama abaningi bamfisela ukuthi akayehlala phansi aphumule umuntu omdala.
Kodwa laye nangu umnikazi sithi abantu yibo abamfunayo. Kutsho ukuthi laye uyakufuna lokho.
Ungathini, uyabona zinengi inhlungu ezinye izinto ezihluthwayo ezingakhulunywayo. Ezimenza ukuthi abe lokho ephunguthi. Angifuni ukusuka, ngiphufuna ukusuka. Ezinye izinto abanye abantu bayesaba ukuthi angaphuma esihlalweni mhlawumbe kuzavuthonisiswa amacala kudala. Ngesinye isikhathi ikhokhonokho abantu abalokhu besithi kunokuthi ayithonisiswa amacala kudala kungcono abe lokhu ebusa. Kanti into leyo yinto engakhulunywa eZimbabwe kuvunyelwane kupheli.
Kodwa ukuthi impilo zabantu zingaba ngcono yini engachiya umbuso?
Nxa kuzakhulunyiswana khathe saba amabandla awakhulumisani kuhle. Into efunekayo umuntu ozakhuluma la mabandla wonke kuhlanganwe. Khathe abantu bayesaba ngingakhuluma ngizathunyezelwa baze ngitshaya ngiza. Abantu benza izinto besesaba. Nanti esimtini ukuthi akuyakhunyiswa na umlutha. Akukhulunywe ukukhunyiswa nomlutha. Yize ezinye izinto ezibangela ukuthi kube kuthiwa umuntu omdala kahle esihlalweni. Ngenxa ukuthi sizesazila sesaba.
USenator Tholakele Mahlangu Khumalo ulwela ilungelo labesifazana njalo ukubandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube. Kwezemidlalo iyaqala imidlalo ye-Premier Soccer League kusasa njalo umqeqeshi weqembu le-Highlanders uthi iqembu lakhe elimelele limidlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli zindaba ebezithe gwaqa e-ofisini le-Highlanders namhla emini, umqeqeshi weqembu leBhozo u-Oriel Agbay uthi abafana bakhe sebehlome baphelela phambilini komdlalo wabo wakuqala kusizini yalonyaka lapho abazadibana khona leqembu le-Wange ngensonto emalahleni.
All of the players is more and more understanding what I want on the field.
Onke abadlali sebenzisisa ukuba ngifuna abadlali njani. Njalo angithuki loba kungaba khona abangalimala ngoba bonke sebenzisisa indlela engifuna abadlali ngayo.
Kusenjalo iqembu le-Highlanders seliphunyukwe ngumgadli uCasimiro Chembatswa yena osevinjwe iqembu lakhe leZRP Harare ukuba engabe esadlalela iBhozo. Iqembu le-Highlanders lalivumelane leZRP ukuba lizasebenzisa uChimbatswa womnyaka wodwa, njalo iqembu lamapholisa lalithe kumele lithole inkulungwane elengxenye yamadola aseMelika njengembadalo. Lesi sivumelwano sesibe yize ngemva kokuba iqembu leBhozo lithole incwadi evela kuZRP ethi inhlawulo kumele iye kuqembu lamapholisa incane kakhulu, yikho selithatha umdlali walo. Isizini yalonyaka iqala kusasa ngolwesihlanu lapho iqembu le-Omine lizamukela khona elebulawayo City enkundleni White City. Ngomgqibelo kulomdlalo omkhulu phakathi kweqembu eliphakamise isicoco nyakenye iqembu le-Chicken Inn lele-Dynamo senkundleni Papa Fields. Ngosuku olufanayo iqembu le-ZPC Caribe lizadlala lele-Border Strikers enkundleni Nyamunga. Iqembu le-FC Platinum lizemukela ele-Cholocho enkundleni Mandaba. Kuthi ele-Mutare City lizadibana lele-Ngezi Platinum. Ngensonto iqembu le-Cape United lizadlala lele-Chapungu ngase-National Sports Stadium. Kuthi ele-Triangle lizanqikelana lele-Harare City enkundleni yeGibo. Ngosuku olufanayo iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili amela ilizwe emdlalweni wenguqu azadibana leqembu labosowabo elimela ilizwe leBotswana enkundleni ePapa Fields. lo mdlalo ngokudinga amaqembu aza kuyancintisa kwimidlalo ye-Africa Under 20 Cup of Nations ezaqhutshelwa elizweni leZambia ngomnyaka ozayo. Ngiyimile Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ayike kwane loko lamhlanje zulukandaba olivalelisayo ngontshungamilinkomo libe lobusuku obuhle.